Into esijabulisa namhla ukuthi uJob Sikhala uphumile ejele for everybody, not just thina. Ngoba siyakwazi ukuthi ubelwela inkululeko lokuhlala kahle kwabantu bonke beZimbabwe, not just i-CCC or abantu abe-opposition bonke. Siyabonga lathi ukuthi uJudge Law ubone kumele ukuthi aphume ejele.
Usikhala uphuma ngesikhathi ibandla leno, ibandla lakhe le-CCC selidabukene phakathi. Ubona ngani kuzamphatha njani lokho?
Ukuthi sokulamacele ama-CCC and whatever. Uyabona into eyenzakalayo even in human history, ikuthi ma lingakwanisi ukukhipha the party that is ruling, kuyaba lokubona oku-different from different angles. Thina okwakathesi we just wait and see, ngoba sihlale e-diaspora sibona ukuthi kuzaba le association enjani. Ngoba siyakwazi ukuthi last week uBaba Chamisa was the president of CCC. Last week laye waphuma wadayi usezamile ngoba into le ingathiwa isingenwe izanu everywhere. And then kwaba lokuphikisana lokukhulumelana, and then abanye bathi bafuna ukwenza something different, abanye bafuna ukuya ngenye indlela. So hayi, it is political maturity yokuthi layo i-time iyatshintsha a lot of things. So after the dust settles, i-opposition siyabe silokhe sikhona ukuthi sikhiphe yona le iZANU PF engathiwa ibambelela iZimbabwe yonke a free and a fair way of living. So hayi hayi, singazikhathazi okuningi, because siyakwazi ukuthi even in families kuyaba lama-disagreements. Abanye babone ukuthi bahamba so, abanye bahamba so, but at the end of the day the one goal is to remove ZANU PF. Asikwakukhohlwa lokho, but sizalungisana and then everything will be okay.